omunye osakhulayo njalo engophatheke kumisebenzi yokukhankasela ilungelo likaZulu umnumzana Pride Mkhono uveze ukuba luqakatheke kanganani lolusuku wachaza umuyi njengomuntu owayengelayo inketha yabechabi njengalokho sekuvezwa ngezinye inkokheli zikahulumende
ngendlela umkhono welizomi ngawo kanye lezombusazi amboni ukuthi kugcwalisekile lokho ayekulwela ingoba wayele sibona ukuthi sina wayeyisebenzi laphana ese-railways kathesi i-railways yakhona ayisekho isifile kusitsho ukuthi imisebenzi yakusela ikakhulu sikhangela ukuthi ibulawa yakhona lapho esingathi kwakuyindawo azila kiyo akusela ama-industries siyavala sibona njalo ukuthi abaningi abasakhulayo sebabaleka ilizwe baya e-South Africa le-Botswana kusitshengisela ukuthi hatshi isifiso sakhe sokuthi abantwana ezimbabwe bebekhululekile asigcwalisekanga sikhangela umkhononi singakhangela kwezombusazwe siyabona nje ukuthi ukulwisana lokuphoqana okukhona phakathi kwebandla elibusayo lezanu p f kanye lamabandla aphikisayo konke lokhu kutshengisela ukuthi isifiso sakhe sokuthi abantu bezimbabwe basebenjeni labonye asiphumekanga ngakho sikhangele njalo lokuthi kulabanye abanyamalalayo abanjengabo ithaisamara sibone njalo ukuthi ihulumende lokho ele mthetho egqilizela abantu sengizethi hatshi lokho ayekulwela akukagcwaliseki
wengeze ethi ziningi izifundo ontanga abangazithola kumpilo kamuyi amchaze njengomuntu owayelothando kuye wonke umuntu engela nketha yabechabi
okusekusele thina abasakhulayo esingakwenza esingathatha kuye ukuthi esikwaziyo ukuthi wayeza ebuhlungu ngalokho okwenzakalayo lokho siyakwazi ngoba wayengumuntu wayefuna ukubona abantu ezimbabwe bephumelela wayengumuntu wayesebenzela ukuthi lize libe limanyene thina sibalalela eqakathekile kakhulu ingoba lapho esiyabe sinanza imisebenzi yabanjwa ngubaba uNkomo elwela ilizwe lezimbabwe lalapho into yenkululeko isiphelile esebenzela ukuthi ilizwe lezimbabwe liphumelele kuhulumende
okusekelwe ngomunye umama osesemutsha laye ongathandanga ukubethwa ngegama lakhe kodwa eyisakhamuzi sase-Avondale eHarare
lolu lusuku oluqakathekileyo kakhulu kithi bantu bezimbabwe siyamkhumbula ngubaba owayethanda ukuthi abantu bekhule belokuthula empilweni zabo so yilusuku oluqakathekileyo kakhulu empilweni zethu okwamanje ye singathi yekusesele kuthula elizweni lethu
umuyi ubhubhe ngosuku lwakuqala kunyanga kantulikazi ngomnyaka ka-1999 wabekwa emangcwabeni e-National Heroes Acre ngemva kokuphiwa inhlonipho yokuba liqhawe lelizwe lanxa abemuli babefuna ayebekwa kibo ekhezi ngimele istudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama